sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mtshina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempilakahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama-chronic diseases.
Le-South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayathesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland South lithi induna uvezi maduna mafu ofilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba nezindawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indizamtshina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le-coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le-Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonali.
Silapha e-Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi loba singathi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa kuthiwa i-vaccine COVID-19. Indizamtshina isifikile okwamanje sebefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umsebenzi wamongameli umnumzana Chiwenga ngoba sitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akaqalisa ukukhuluma ngento ezindaba. Kodwa-ke indizamtshina yakhona bekumele ifike ngo-3 ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizokuthiwa umongameli umnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangele ukuthi atsho ke amazwi akhe layo namhlanje emini lapha azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulume-ke bheka atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathele zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempilakahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama-chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 the phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngasoku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako besingathi abakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lo muthi wafika ngoba sikhanye ukuthi fike i 200,000 onga ngokuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku 2% abantu i population ye Zimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi i population ye Zimbabwe roughly iku 10 million so nxa kuthe wafika i 200,000 ngaphinda si divide futhi ngo 2 so umuthi esikhanye ukuzahlaba i 1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe
ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezilala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaba zizaphiwa ama vaccines amalutshwana
konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi 200,000 doses okukhangele ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa kuyukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili khonokuyana-ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingatholwa lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini so kokungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele kungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19 sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilitho futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingqupfungo eziphezulu suke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwadi bona basilile kulo muthi kodwa konke khonoko-ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzeleli ukuthi umuthi lo hhayi kawuvulabi uyasilisa sokuza kungena-ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeuthwathika ngobuningi bawo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo bonke ngabalithelelwe elizweni iningi labo kungabedolobho leHarare ababhubhileyo oyedwa ngowesigaba seMashonaland East lomunye oyeHarare eliSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo namhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula sixoxe nomgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kweleSouth Africa e-Africa Diaspora Forum umnuzana Vusumuzi Sibanda
empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza kwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje uma befika okokuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempilakahle ngoba ukuhamba kwabantu njalo kuyasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphilise iy'mpilo zabo ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe nge-corona babulawa yindlala bezama ukuvika i-corona
njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo
siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo bathole izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso njalo bathole iy'ncwadi ey'qondile hhayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo ukwenzela ukuthi nabo baphephe baphephise kanti nabanye abantu ngoba nalowo ohambayo ethole incwadi engaqondile ufake iy'mpilo zabantu abaningi engcopheni ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo kabaqinise ukuthi banesikhathi esonele bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma kanti-ke futhi baqinise ukuthi iy'ncwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lakho abakuhambelayo kungagcini sokusenza kwenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathuba okuphinde bangeni kakhulukazi labo abeza kwelase South Africa njengoba simzile unqonqosho wasekhaya owazasekhaya ekhuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyiselwe kumbaboshi asithandi ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo yinkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela abangaziwayo abangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-MCC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwemunye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye lasemandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi. Ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU-PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwalayo kakhulu indaba ye-Ground Commission ukuthi lo busilizwe umkhokheli weZANU-PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-Ground. Le misebenzi eminingi neyingayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhaliso ndiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare lesilali hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama, Mahlaba Ithwali, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekile njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eselabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esifile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali, isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kunesikolo okuthiwa i-Avoka Primary nesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary. Lezi zikola zise-Avoka kuwa 12 eselabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekule sicelo kumbe bekule sikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodlwa ukuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishiyile kulowu sidingo sokuba simhlonise. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo ukuba banike izindawo amabizo kumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beselabhusi njalo isi sikhalo lathi sisisekela njengabantu be-MDC Alliance.
so we stay this corner, and we call this corner, Gulaba Bosa, Umbugulaba Balao, Manjogales Katuba, Benzul Lomla.
Umnumzan and Dandon Lela is Kulume, the Sevandale MTC Alliance, Escaven is Matepele and South. Ube Kuluma et Mweni, Le Studio 7, Esefila Pusi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elithumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa emthethwandaba mhlazi ku-23 kuyonale inyanga. Iphephandaba le-Herald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yi-Hurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba lukluphu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ngelele ku Studio 7, hayi bantu bakithi phephe phela ku corona le phephe ku corona libona zokula ma corona macha landlane, hayi liphephe zihlobo zami lamanzi izulu elingaka shuwa liphephe bantu bakithi umuntu engawela umfula ugcwele ubheke umfula ugcwele bese uyawela kiyo uthi uyakwazi ukutshenza. Hayi khona baningi abantu kuswima ngabe bephuwanisele umfula uma ugcwele kakhulu vele ethi usukulawula wona inhlanzi bantu bakithi likelekele ugola inhlanzi umfula ugcwele uyabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile ngayo umuntu ufuna inhlanzi azwente right le phila kuze ukwazi ukuqhubeka usidla inhlanzi hayi ukuyenza irisk ukuthi ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi, hey hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso vele ngafisa ukuthi mayivotele zalezivyeli lathi semazweni sikwazi ukuvota sikemazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party ngoba vele thina semazweni ake sisaba ukuvota phela sikwe khaya singasabi ntu maze khaya bavota besaba. Acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo mkhandla welizwe uvote lokhu ezana ukuthi ebe-power bureau yabo libayekeni ikorona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke beswa dadzi bake bakwenza lokho yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abona abakhaleni mabe siyakubawa bhilo bayekele badolana layo bona corona lesibhamu esikhulu ezile sabo abantu abanje vele izwandlawo iye bagijimisa kakhulu bayekele bakarabi corona khona le kawa bhilo yabo bona nje bahlakaniphile ngabe kumthetho uqeda ungawulandela sazi lowo mthetho vele uvikela impilo yamuntu awu ngumuntu wazosindiza ukukaraba kuphela icorona ngoba ngojamba lo mntu iphathe njalo le bantu kisingakazi kuwabhuzalo sidizwe ngeke izwe yaphala lungale phakathi. How many years vela ngeke wafaka lunga lapha nje singajoni siziroba abantu siyajoni siziroba sayanebizalunga ngoba izizwana p f kuziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kushouthi labanye amaphesenti abantu abayivotelayo. So umuntu nje ufaka ukuthi uma iselayini yovote ke zibuze mpela ukuthi kubizi lihluphe kwezimbabwe ngibuzama ukugugula isimo sezimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwaba phezulu kwabaqhathaza nya ngifuna umsebenzi ngifuna umsebenzi ngatrena ngingumongi kodwa umsebenzi angiwutholi.
Sayibonani basakazi baka Studio 7, nona okhulumayo uVusimozi Ncube ngisetsholotsho, ngikhuluma manje ngisejoa ngaphansi kwenduna uTate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona, asilaleleni imithetho yecorona. Icorona can kill loba ngubani, can kill loba ngubani. Siyacela la mapolisa kubane ngasabalala sigcwala indawo yonke. Icorona izasiqedela abantu. Asilandeleni izicwayiso bantu bakithi, asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso zibalulekile ukuze kuseve impilo yakho. Icorona ikhona, corona is. Ngiyabonga.
Siyalibelela abantu be-Studio 7, hhayi lokho kwenza umsebenzi omnandi. Kodwa iproblem ngapha ezimbabwe esithwele zinandlala esitoze, kuyopaswa esitoze. Ngoba into zizima lapha kula nto esiyenza thi asisebenza kubaza kodwa sihleza kodwa abalamba kula nto esiyitholileyo uhulumente.
Balaleli labasakazi linjani? Hhayi thina siyancenga bakithi, siyancenga shuwa. Sibona nje ukubambama izindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senze uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amazimbabwe wonke, asikhangeleni wane ndawo. Anga sikhuluma ngomkhuhlane singafakini izino politiki ngoba hey lokhu hayi ayakunzima loba singazwanani singabe politiki kodwa lawo ngelinye ibandla lami ngelinye nxa sengiwuthethe ngiyakwanisa ukuwuthelela lowo yiliphi ibandla bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje lawe ebengabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so nxa abantu besebevaleka babebona amapholisa bayegijima befike beminyana befike becatshe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobho kulisawuto mbomunye siyadobho kunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza ematopo.
Social distance, social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lesifuade lesonke ima-messages, wonke bezwe. Lathi ephinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo ku-Studio 7. Le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye.
Uhlupho kuwadiwani endaweni yenkanye sendebule. Legqabake amapholisa akhona abantu babefunga ngokuthi awuzozithande bangaze wahlangela ugqokele imaski awugqokanga abantu bababhulwa sawukwazi ukwenze njani ukuthi sibazi ukuthi i-corona ngizosamba njani bafuna ubantu abakuthiniwe kodwa bona babe hlezi begcwele emotini so asakwazi eside ingqondo kanti yenkosi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump ongumongameli welemelika ngomgqibelo phansi komthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote nawebandla lama-Democrats okwenze lo mthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident Donald Trump ngale ndaba ngalo mlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha imbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangathathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethe lidale le-Senate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokhu?
Lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So akutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu bebaqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sivalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio.
Madlela Sikhobokhobo isidukela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakabhiki uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Indizamtshina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.